Umnumzane Duke usemsebenzini, kodwa sile saba nenkinga laphela laphana ukuthi labo ababevale amahhofisi akhe bebengafuni ukuletha amakhiya, kodwa hhayi sine sikhulumisane nabo bavule amahhofisi.
Ligcine liwahluthula amakhiya kumbe bavumile babuya wazevula bona?
Amagqwetha kamnumzane Duke abe sithi hhayi, njengoba into leyo lathi sivume ukuthi ayenziwanga ngendlela, kutsho ukuthi kumele sivuleke ihhofisi. Hhayi sigcine zama ukuthi siwuvule, bayivula.
Ye, lithe livula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Kambarambe ngoba nguye okade emisile phela uDube, uthini ngakhonokho?
Kukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenzayo kungekho, kathi bona abakwenzayo kusemthethweni. So singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagqinisa ngelokuthi hayi kusemthethweni khonokho abakwenzayo. Tinasithi hayi akwenzeka ngendlela singakwenza kuhle nxa kuthi kukhona akwenzayo Duke, sikwenze ngendlela eqondileyo ekwenza ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKambarambe kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo, njalo kusemthethweni yini nxa sesikhangela umthetho?
Hayi umthetho weBurnie Council Act uthi wona nxa umeya engekho umsekeli wakhe niye ombandelayo imisebenzi ademelaye. So ngathi thina sikwenza ekhansilini nxa uzaphuma uyathatha ileave yekhansili. So ngathi ileave ithathwa mhlana kulo mhlangano omkhulu wekhansili esingathi sukhansili, okubhaliswa amalanga ukuthi ukhansela amalanga azabe engekho emsebenzini yamakomiti emsebenzini yonke ekhansili yiwaphi lawaphi. So kunjalo mina ngizange ngithathe leyo leave. So ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili, ngoba ngangisiya bhrekisa izimali zami ade ngizigoloda eunisa lapha ade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine, ngasuka nje emini ngolwesine ngathi ngama-12 ngafika ngo-1 e-South Africa. So ngithe ngifika ngo-2 angikhona ngazwa sokulo mkhosi engenza lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo
adeselelapemvaeadenzele khona. Singathi-ke uthe usuphendukile udubo lolu waluthola lukhona, ubona ngani selulungisile yini kumbe luqhubekela phambili?
Hayi ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle, besizama ukuthi sibize ikhansili yekushesha ethiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengamakhansila zinto le siyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesikhele incwadi evela kuministry ye-local government, i-ministry yethu, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kade kwahamba njani into leyo, bazaqalisa isebenzi kusasa.